Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 Hlangula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe unkosikazi Joyce Mujuru engenza isimanga anqobe abe ngumongameli wakuqala wesifazana eZimbabwe na?
Yes, because abasekeli abamezwa ngamarali danami abamezwa ngamarali mina ngiku MDC labo tswangirayi saba le crossover rally batasiwinanga wabalama waka wakabantu batasiwinanga
amabandla ezombusazwe asekhuthaze intatheli zindaba ukuthi zilobe indaba eziphathelane lezombusazwe ezimqotho njalo zingasekeli hlangothi.
Mina isicelo sami ngesokuthi abathatheli bezindaba abazami ngamandla wonke ukuthi emsebenzini wabo basebenze ngobunono njalo lokuba professional and independent as much as possible.
Ukuma emzileni ethenga ama-chips lenkukhu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kudala inkulumo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le National People's Party njalo ehola umanyano we People's Rainbow Coalition unkosikazi Joyce Mujuru utshele emhlangano kobulawayo ngempela sonto ukuthi ulesiqiniseko sokuthi uzanqoba kukhetho oluzayo kube nguye umongameli welizwe. Kodwa iningi labantu kanye lengcwethi ezicubungula izombusazwe zithi kusobala ukuthi usekelo olunenge lokubandla lezanu PF la kumanyano weMDC Alliance. Asizweni omunye wabasekeli bakankosikazi Mujuru umnumzana Sam Siphepha Nkomo njalo ongumsekeli kamgcini sihlalo omanyano wePeople's Rainbow Coalition echasisela usthandekile emhlanga weStudio 7 umbono wakhe ngomkhokheli wakhe.
Asizange sibone ama surveys ekhuluma ngathi that's very true. Kodwa ke kuthe sokukhulunywa ngama part after inomination kwathiwa khona izanu ifilde ama candidates angu 210 which is the whole country ochamisa bafilde 183 tina sifilde 177. So kuthi ochamisa basichia ngama constituencies ayisithupha. If khonoko kungasonto eqhakathekileyo angazi ukuthi okuzaqhakatheka ikuyini. Kuyibo khona ukuthi ba ignore ukuthi hayi bona kule Zanu PF le MDC Alliance. But ukhetho lolu lumayelana labantu abahlala kuma ward la kuma constituencies lokuthi kuyini abakufunayo bafuna yini abantu asebele 38 years ababathembisa izinto ezingayenzakaliyo o abantu bafuna inguquko lesizotha labantu abatried and tested.
Lingabe lilabo ama candidates abasekelike libona ngani ukuthi labasekeli abaningi kuze nezo izigaba?
Yeah, because abasekeli abamezwa ngamarali danami abamezwa ngamarali mina ngiku MDC labo tswangirayi saba le crossover rally batasiwinanga wabalama waka wakabantu batasiwinanga abantu abaya emaralini asibo bantu akuthiwa ngabakho nendlela esihamba ngayo ngendlela esihlangana labantu hayi sizabona lapho kuyawela kwenindulo lokhlakhlakho.
Sesikhangela ukuthi umanyano lo uholwa umuntu owayephuma kubandla lezanu PF. Ungathi abasekeli benu bavelela ngapi abaningi kakhulu?
Nxa ngikhangela kakhulu mixed bag. Abanye bavela kuzanu PF, abanye abachiya ngesikhathi sika 2014, bangangikhangela imajority yabantu bavela kuma opposition parties. Abanye nxa sasiyisenza i-assessment ngabantu abangakazi babe ku either a ruling party or ama opposition parties ngabantu abatsha. Ngibona ngani majority banjengami engingakazi empilweni yabi ngibe izano.
Ngezinye indlela umanyano wakho awusoze uthathele owe-MDC Alliance amavoti kulabo abathemba ukuthi yiwo ongakhupha ibandla lezanu PF embuse.
Angingeke ngakutsho lokho. Kwezinye indawo i-MDC Alliance ayisoze iwini. Kwezinye indawo ingawini. Kwezinye indawo ngokubona kwethu abanye bethu actually balwa lezanu, hayi i-MDC. Kuxokozela kukuzanu PF laku-MDC. Abantu baleli lizwe sebediniwe ngabantu abalwayo. Kuyafana lendoda ehlala ichaya umfazi, inkwilimba ziyabaleka kulowo muzi kazihlali lapho kuluya khona. Ngesikhathi kudingwa inkosi ulokuza wabuyisa abantu abakhe bonke bazobuza akukho yini kodwa kulokunye okungumfana kuphela ngale, kodwa ke hayi lokho akikubuyiseni. USamuel yikho lokho akugcobayo kwaba yinkosi, kuzamangalisa umhlaba.
Alo ke ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party, njalo ngumgcinisihlalo we-People's Rainbow Coalition. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe asekhuthaze intatheli izindaba ukuthi zilobe indaba ezombusazwe ezimqotho njalo zingasekela ihlangothi ukuze wonke amabandla athole amathuba alinganayo emsakazweni kanye lakumaphephandaba. Intatheli izindaba yethu uBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe yakobulawayo ibikhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, iVMCZ, owenzelwe kuleli dolobho. Ingxoxo yalumbuthano ibikhokhelwa ngukomishina weZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Qhubani Moyo, umsekeli kamongameli we-PDP, umnumzana Kucaca Phulu, kanye lelunga ledale lePhalamende eleZanu PF, umnumzana Joseph Chuma. Uchuma uthi intatheli izindaba kumele yale ukusetshenziswa ngabezombusazwe ngokungamukeli ukufumbathiswa.
Mina isicelo sami ngesokuthi abathatheli bezindaba abazami ngamandla wonke ukuthi emsebenzini wabo basebenze ngobunono njalo lokuba professional and independent as much as possible, ngenxa yokuthi kona bona into abangayikhuluma ingafaka ukuthula kumbe ifake udlongudlongu lokuthana lokubulalana. So bengingavumeli ukuthengwa ngabantu thina abantu abepolitiki vele singabantu abangalunganga ngoba siyangenwa ngusathane izi sezifuna amandla.
Okunye okuvele emhlanganweni lo yikuthi amabandla ezombusazwe ajabulela ukunikezwa amathuba okuphuma kumaphephandaba kanye lasemsakazweni ehlukeneyo. Umnumzana Phulu owePDP yena uthe bayakujabulela ukuphuma emsakazweni laloba amathuba okwenza njalo emalutshwana.
Media iyakhava ama opposition parties okuyinto eyayingayenzakali kuqala. Siyayijabulela xa besikhava ngoba abantu abaningi abasemakhaya abesimizini yabo abangela ama-DSTV abangela amafoni benelisa ukuthi babone upresident wethu lati lama-candidate ethu.
Ukomishina weZEC umnumzana Qhubani Moyo uthe iZEC ilomlando wokukhangela ukuthi intatheli izindaba zinikeza amabandla ezombusazwe amathuba alinganayo, ethi iZEC yabumba uhlangothi olukhangela lokho olwe-Media Monitoring Committee. Intatheli izindaba esebenzela kobulawayo umnumzana Henry Ndlovu uthe umumo welizwe ubangela ukuthi basetshenziswe njalo bacine besamukela ukufumbathiswa.
Laloba imithetho elawula ukuthi intatheli izindaba zisebenze njani icacile siyazi, kodwa indlala ephandle lapha yiyo ecina isenza sicine sisamukela imfumbathiso kuma politicians ngesikhathi leso sokhetho.
imihlangano enje ngeminye yemisebenzi lenhlelo ezokulungiselela ukhetho lwalonyaka oselusalelwe ngamaviki ayisithupha ukuthi lwenziwe mhla ka 13 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Usomabhizimisi weZimbabwe ehlala eSouth Africa umnumzana Justice Maphosa usekhuthaze abatsha beZimbabwe ukuthi basukume balole amaqhinga okuvuselela umnotho hathi ukuchitha isikhathi bekhala ngokuwa kwawo. UMaphosa utsho lokhu ngesikhathi ekhuluma labatsha embuthanweni abemenywe kuwo ngempela viki eJohannesburg emcimbini wokunanza ilanga labatsha u-16 Nhlangula. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseSouth Africa.
Esethula inkulumo yakhe kwabatsha beZimbabwe lamanye amazwe achiyeneyo ebandleni leHarvest House International Church eJohannesburg, umnumzana Maphosa uthe kulusizi ukuthi iningi lentsha lamhlanje sokungamavili acabanga ukuthi kufanele benzelwe phose yonke into empilweni. UMaphosa uthi ukuze intsha lamhlanje ihlakaniphe njalo isebenze nzima kuyadingeka ukuthi bonke abakhulayo badlule ekuqeqetshweni kwesibutho okweminyaka emine ukuze bafunde ukumelana lobunzima bempilo.
Basha mabayeke ukuyilinda bahambe bayoyizingela. Awulindi Springbok or Impala ize kuwe, inyama uyilanda ehlathini. Ngibona ku TV kunabo 17 hey sifuna indlu, sifuna uyifuna kubani indlu.
UMaphosa ufike kwele South Africa esase ngumfanyana lapho afike wahlala lokulala ezitaladeni okwenyanga ezintathu. Lamhlanje usengusomabhizimusi odume kakhulu kwele South Africa, kanti njalo uselamankampani alichumi lesikhombisa. Ukhuthaza abatsha laba ukuthi bengafuqelwa phansi ibuyanga njalo bengagijimela intokozo kodwa basebenze nzima ukuthuthukisa impilo zabo lelizwe. Uthi-ke ngalesi sikhathi intsha ye-Afrika jikelele inanza inyanga yabatsha ethulelwe isikhumbuzo sokubulawa kwabatsha ngumbuso wamabhunu kwele South Africa mhla ka-16 Nhlangula 1976. Abatsha kufanele bahlanganise amakhanda behlela abangakwenzela amazwe abo lezwekazi le-Afrika.
Mina June 16 isikhathi sokuthi ngabe manje sibiza imbizo yokuthi sifuna ukwakha ifoni. Nayi ingculazi yasibulala namanje. Why singakuthani thina njengabantu abamnyama sithi sifuna ukuyilwisa lento liqeda bomama bethu nabosisi bethu. Sibiza amaNigerian aze la. Sibiza amaZimbabwe neze la. Sihlanganisa amakhanda sonke sisizwe simnyama. Sikwazi ukuphuma nekhambeli one.
Iningi lentsha ebelikulo mbuthano lethule ukujabula okukhulu laveza ukukhuthazeka ngembali kamnumzana Maphosa waqala ngokulala emabholorhweni, kanti lamhlanje usengumuntu olendiza mtshina yakhe lemuli yakhe nje kuphela. Omusha weZimbabwe u-Evans Mahopolo uthi njengabatsha abadabuka elizweni elobunzima sebethole ithemba lokuthi asikho isimo okufanele senqabele ukufeza amaphupho abo empilo.
After ngimize khuluma ngiyakhola impela ukubana nami is possible ukuthi nami ngibe ngifana ngibe umuntu ofana naye unikizile ngathi amadlabuzana ukubana impela nami ngikhona ukuba umuntu onesithunzi ebantwini, umuntu okhona ukusebenza umphakathi, umuntu okhona ukuhlanyela back to the community. So ngiyakhola impela ukubana I can do it.
Yambuthanweni lo umnumzana Maphosa uthembise ukuthi inkampani yakhe iza kupha abatsha abalitshumi ithuba lokufunda izifundo zemisebenzi etshiyeneyo. Wathembisa ukuthi abenze kuhle uzabacandela imisebenzi emakampanini akhe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezizancintisa kukhetho lwalonyaka zivela phandle kwelizwe zithi kuqakathekile ukuthi zibe lesabelo ekubusweni kwelizwe, njalo abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya ukuyaqinisa imikhankaso yokuthola usekelo phambilini kokhetho lwenyanga ezayo. Intathele zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Kule hlekana labe eZimbabwe elihlala kwele Botswana eliphakathi kwalabo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Abanye abafana lomnumzana Bekthemba Jele ozancintisa kukhetho lokudinga umeli wePhalamende enketha kobulawayo ngaphansi kwebandla le-Alliance for the People's Agenda i-APA uthi kuqakathekile ukuthi abaphandle kwelizwe babe lesabelo ekubusweni kwelizwe.
Mina ngithi abantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe kumele babe lokokutsho ngelizwe laseZimbabwe, ngoba abantu abaphandle kwelizwe leZimbabwe mina ngibabiza ngithi ngama-economic soldiers. Ngokokuthi mzukwana, sikhupha umbuso weZANU-PF, yibo abazaba ngama-economic veterans aseZimbabwe. Yikho ngithi kumele babe lokokutsho ngenxa yokuthi balokhu bengamaZimbabwe.
Ujele uthi abantu abangaphandle kwelizwe kumele baphiwe ithuba lokuvota kanye lokutsho okwenzakala eZimbabwe, ngoba bathumela imali eningi kakhulu ebambe umnotho welizwe.
Ungakhangela amabhoda eZimbabwe ukuthi kungena impahla ezinganani, kuhamba imali enganani ivela ebantwini abavela phandle. Uzwisa usizi nxa usizwa omunye umuntu ethi yena abalalo ilungelo lokuvota, kodwa bona belokhu bengabantu beZimbabwe. Yikho mina ngithi abantu abaphandle kwelizwe kumele baphiwe ithuba elokuvota, njalo lolokutsho mayelana leZimbabwe. Layo uhulumende nalo ubusayo uyakwazi khonokho. Yikho mina ngakwa umbone ibhoda lamazwe ehambe ekhuluma labantu baseZimbabwe.
Umthethwandaba waphezulu oweHigh Court usanda kunquma ukuthi abangaphandle kwelizwe iningi elinakanelwa ukuthi ngabasekeli bamabandla aphikisayo alingeke lavota lisemazweni abahlala kiwo. Ujele uthi abantu abangaphandle balolwazi olugcweleyo ngokwenzakala ekhaya, ngoba okuningi kwenzakala phambi kwamehlo abo. Uthi ngenxa yodubo ababhekana lalo bangabantu abaqondileyo ukuthi bavotelwe bekhulule abantu ejogweni leZANU-PF. Omunye oseHaboroni umnumzana Nkazimolo Dube uthi uyawusekela umbono wokuthi abangaphandle kwelizwe labo bencintise kukhetho.
Kuqakathekile ukuthi abantu noma bengaphandle kwelizwe babe lesay in the running of the country, balethe ulwazi labo, ngoba siyazi ukuthi kube le brain drain enzima kakhulu over the past 10 to 15 years abantu besiyakwela phandle besiyadinga umsebenzi engcono.
Iningi elingaphandle kwelizwe likhangele okwenzakala eZimbabwe ngamehlo abomvu, lile themba lokuthi mhlawumbe kungalunga ekhaya iningi liphindele emuva ngemva kweminyaka labanjwa ngamandla ngomumo ongamanga kahle komnotho ukuthi baphume elizweni. Abanye noma nje umthethwandaba wabalisa ukuthi bavote basemazweni abahlala kiwo bathi bazachapha baye ekhaya ukuyavota mhlazi u-13 Ntulikazi 2018. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaboroni kwele Botswana.
Sesifikile ke isikhathi sama elections. Siyanxusa bonke abancintisayo ukuthi sibaphe ithuba lokwethulela abavoti imhlahlandlela yemikhankaso yabo khonapha emsakazweni weStudio 7. Ke sizwe ukuthi lamhla silobani.
Hayi, mina igaba lami elokuzala nguShadrack Goliath Kativu, ngisuka elukhosi eSt Mary's kuconstituency yeWange Central. Angitshelwa lutho, angidingi ukuya ku-intanethi ngidingisisa ukuthi iWange lapha kwenzakalani. Induku eziningi ezenzakala lapha eWange kungaba ngeze-economic, ngaba-social, konke ngiyakubona ku-affecta mina, ngaku-affecta usisi bami, umama bami, abafowethu bonke laba nje jikelele abasewange. So yiko ngizimisele ukuthi hayi, labazali bami usisi abangikhethi abathi hayi intanethi hambe uyesibela. So ngabona ukuthi hayi, ngingagqokisa ke le phathi leli engani iqala kuNkulunkulu qeda nkulunkulu yonto engani yekusaba ukuthi ubukhuphile bayo bufuna ngayo kube lo umoya engcwele engani yakubusise ekukhuphileni.
Kodwa ibandla lakho leli Zimbabwe Partnership of Prosperity lilo sekelo yini khona ngapho sikhuluma ewangi njengoba sibona ukuthi kungana amabandla segudwini ngelezana uPF lawe MDC.
Yes, ngilabasekeli abaningi kakhulu lapha ewake ukakulazelela i-rural ward ele-three abawards kulapho engisuka khona kungikhaya kulele khona. So vote yibo abakhethayo, yibo ababhuzisa izalukazi nabobaba nabasakhulayo bathi hayi lo nyaka sifuna ke umntana wagidi osuka lapha ukhulele lapha simthube sikwazi ukuthi siyaphikela lapha uhlala lapha. Izipho ewake siyidawe ebhudwini yakwazi ukuthi abadade licabanga ukuthi iwage is an MDC territory but abantu sebekhulile kathesi ikakhulu kuba-councillors nakubo-AP bayatsho konke ukuthi hhayi sesikhangela umuntu asisakhangeli bandla lapha avela khona. Ye mina kuhamba nezipu but ngithola isupport kakhulu kuma-locals especially abakhulu baulimi lwesindabiya. Angitsho ukuthi hhayi bayasona ezinyindini.
Uyaqalisa yini ukuphatheka kwezombusazwe?
Ngile minyaka engu-34 ngazalwa ngu-1984. Ngisebenze kakhulu ngiseza i-development work kuba NGOs. So ku-contesta yaqala lo nyaka into politics but esikhathi esibeki beki into civil society. So ngibona ukuthi imisebenzi kade ngiyiwenza ne-experience engiyigelile ngisebenze kakhulu ikakhulu eMathebeleni North, Jolotsho, Lupane, Wagebhiga bayakazi ngisebenza ku-civil society. Sengifuna ukuthi umsebenzi lwana ne-experience yilede ngisebenza phakathi kukahulumende ibela abantu besigaba sangakithi.
Labo abanye abancintisa khona ngapho bekhuluma ezinye indimi bayabezwa yini bonke abantu abasesigabeni?
Kulabanye abakwamukeleko loko njengoba ngitshilo ngithe mina ayisitho ukuthi siyeyisa kube siyasola ezinye indimi akithi but bathi xa uvele ukhuluma ulimi lwalapha kulula ukuthi uzwisise iduko zalapha. Indaba eyikhe yahlupa-hlupa kakhulu ewake ozancedisa ebelele i-alliance bekhuluma usithi no asiwa lapha usuka ngaphi usuka ekhaya sokuthi seza lethu abantu bekhaya bebuyela abasebegcwala ozavele bashona nethu kodwa sizalona abasebegcwala sokusiya kusiya kuvulana indlela esiphila ngayo thina abantu besindabiye nesitokeni ngapha sekade besithi hayi within the circles of power siyayabukela thina abantu ababuyayo but sesifuna ukuthi hayi inkokheli ziyabe zikhona akubeke umuntu okhuluma ulimi lwanapha o-understanda impilo yabantu lapha naba-cultural values esibezazo. Inkokheli zomdabu o-chief wethu bacala bengasahlonishwa ngoba asisayenzi ngendlela esibele size ngayo thina abantu abesindabiyeni kumba besitongeni lapha sesingani sesitshitshwa ngoba sokuya besishoneni sokuya bezindebeleni sokuya besiphalangeni sokuya bezele ezivebeni i-culture ayisesakhanyi.
Ungabachiyela liphi ilizwi abantu bewangi njalo ungakhuluma ngolimi lwabo?
Sandoda kubuja kana kukuteja ishango yoka wangene ukuthi ndazopira ndinomambere kwemiri mwanenu ndikumbira kuti mundivhotere ndinomumirira kuparlamende. Zatitatami kuti anditovimbisa kuti ndichamuchenga sozivota vanji kuti tovakazobhadhara tovaka migwagwa tota chini. Zvandorevanzo kuti isu tichashingirana tiwijana tikuenda tiri tose pamwe mpera zvose zvatinota tikujana tiitana tipana malao tipana mano tirayirana kuti hatachidi tatinda nokuti ushingo wangu imi ndichava ibhiriji renu nafurumende tiinda kuna furumende tirevereka nokuti tichemeshinga nemitavi yafurumende ipo iro inenge iripo mufurumende wayoyo shaji. Saka ndozatoda kuti ndiputaije kuti mwanenu munondiziva mose mwanga hapana kuzondiziva ndinotya mwari nishareni ndimutungamire ndiende mumirira kushango rekwawange kushakwedu taboka.
Siyabonga lathi mnumzana Kativu. Siyanxusa bonke abancintisa ukuthi bathathe ithuba lokwethulela abavoti imhlahlandlela emkhankaso yabo khonapha emsakazweni weStudio 7. Inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Ukuma emzileni ethenga ama-chips lenkuku okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kudale inkulumo. Ke sizwe enye yenkulumo lezi kuntungameli Nkomo esethulela uhlelo esiliphakulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook kupheji lethu ele-VOA Ndebele Zimbabwe Today. Asixoxeni.
Ngumuntu wabantu nanku uyasondeza ebantwini uyazithengela layo ukudla okuyinto engazange ibonakale kumgabe.
Eyi kwaba ma uyikhuluma le ndaba ukuthi ngishake ngele phansi
yinoba
leli kuzama ukuthi kuvale amahlazo kodwa amahlazo engeke abe sabaluleka ngento ezenzakileyo anda yena uEmmerson Mnangagwa lohulumende weZimbabwe enoRobert Mugabe uzama ukuthi akhampenele ukhetho nokulayinela nabantu azicondeze ebantwini. So akukhona abantu bezomthemba ikanti ke after sokuvotiwe lana yebo izimbono ithohamba lalelizwe endaweni yesizwe
bathi abasekeli bakhe Dube ubevele ezithengela ukudla kwakhe esangumsekeli kamongameli esangumsekeli kamgaba
kodwa wayengazangaboni ngabantu uma kuyithiwa ezithengela angithi yabona ukuthi kube kuthiwa wayezithengela kube siyazi sonke ngoba yonke imovement eyenzakalayo eZimbabwe sithula siyikhangele ukuthi ngesikhathi esinje kwenzakala into enje upresident wenza into enje ama-opposition party ayenza into enje ma kuza ukuthi bekahamba phakathi kwezulu afika angene esitolo athenge noma uthenga into yokuthi anathe laphayana ayithi uzulu ukuthi umbonile phela baqala ukumbona manje sesini
hhayi siyabonga mnumzana Dube ngokungena kuhlelo
hhayi ngiyabonga kakhuludinga mina
okay Dube bye bye Ayabalaleli abasanda sixhuma sikuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uhlelo lwe Studio 7 elisilethulela lona enkundleni ye Facebook kodwa lingakhuthwa zindaba zethu esilethulela zona emsakazweni eradioweni phela ku Wireless ngesikhathi sika 7:30 ntambama zindaba zakusihlwa zonezo sizoba lezinye njalo ngesikhathi sika 6:30 ekuseni sisakaza ngesishona la ngesindebele so ntambama kusihlwa kuchaya u7 silethulela ezisishona kusuka ke ku 7:30 sokungeze sindebele kunanga kwayilayine lokuthenga ukudla izinyuzi yini zonezo uthi azonyuzi ngiyamangala ukuthi lalabo abathi lokhu kumsondeza ebantwini kwenza abe ngumuntu wabantu bakuthatha ngandlela bani ngoba esikwaziyo ukuthi kayisuye umuntu wabantu umnangagwa uzama nje ukubamba abantu amehlo lapha nguVanessa Nessa Sparks eloba ke enkundleni yethu yeFacebook uHunter Holman yena uthi uqalisa i-catering career yakhe. this is funny. Hunter Holman uthi uqalisa i-catering career yakhe late. Nasazi lapho ukuthi uHunter uyagudlisa mhlawumbe uthi ubaba umnangagwa lapha bazambhuqa bamlahle phansi kukhetho abesesuka-ke khonapho ngoba uyabe ngasela msebenzi mhlawumbe ayeqalisa eyakhe ibusiness yamakhefa eyakhe ibusiness yokuthengisa ukudla. U-Anthony Muzimbaiwa uthi uyagula loyo some will fall for it. Uthakula lutho lapha u-Anthony Muzimbaiwa uyagula low some will fall for it. Yebo abantu kasifanani njalo imiqondo yethu iyachiyana ukubona kwethu kuyachiyana abanye bathi akula lutho lukhona abanye bathi lukhona ulutho kukhona ukukhona ngaleyo ndlela abantu bazahlala nje besehlukana ngemibono kodwa ukhetho bakithi lukhetho into eqhakathekileyo ngilethemba lapha elikhona elabhalisela ukuvota njalo come mhlaka 30 kuNtulikazi ilanga lokhetho phela ngilethemba lizahamba eliye vota
isikhathi du Ntungamili siyabonga kakhulu Ntungamili Nkomo kuhlelo esiliphakulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook kupheji lethu ele VOA Ndebele isihloko sithi sona Zimbabwe Today asixoxeni isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba kambe unkosikazi Joyce Mujuru engenza isimanga anqobe abe ngumongameli wakuqala wesifazane eZimbabwe na amabandla ezombusazwe asekhuthaze intatheli izindaba ukuthi zilobe indaba eziphathelane lezombusazwe ezimqotho njalo zingasekela inhlangothi ukuma emzileni ethenga ama-chips lenkukhu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kudala inkulumo selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.